Lokhu kumemetheka komkhuhlane kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ikuminyana kukaZulu endwendweni zemali emabhanga, ezamanzi emalokitshini, ezokugada amabhasi, kanye lokungalandeli iziqondiso ze-lockdown ezokungavuthani emcimbini efana lamadili kumbe izimfa. Okwamanje ikhansili yakoBulawayo ibika ukuba iphakathi kokudingisisa mayelana ledili elenziwa ngabakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni emzini weBenside, lapho okucatshangelwa ukuthi abantu ababili sebebhubhile ngemva kokuthelelwa iCovid edilini lelo. Isiphathamandla sekhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iphephandaba leSunday News ukuthi baphakathi kokudingisisa ukuthi bazwisise ukuthi kungabe kuhambe njani. UDokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ukuqansa kwenani leli kungabe kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane ezethulwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization.
Okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lapha ukuthi singareduce ama number of new cases per day by simple measures lawa afake iWorld Health Organization. Lokho esikubonayo eBulawayo ukuthi thola abantu besiza amaphathi yikho kuyenza abantu bebambe icoronavirus. AmaZupco queues la kumele ebe malutshwana abantu baminyene kumaZupco manje.
Umeli wephumula edale lePhalamende okukhomidi ebona ngezempilakahle unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa yikusilela kwamanzi ikakhulu emalokitshini abaliswe yikhansili yakoBulawayo.
Imbangela enkulu yokuthi ama numbers ebelokhu ekhuphuka, yebo singabe sivuma sonke ukuthi sikhangelane lesikhathi somqando. Then enye into engiyinanzelelayo kakhulu kulamalokishi ambalwa abalisiweyo, and ungananzelela amalokishi ona lawo abalisiweyo amaningi angikhona, daba lokusilela kwamanzi luyenza la kubemetheke.
Umnumzana Thamsanqa Dlodlo ongumongi uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa ngabantu abavela phandle kwelizwe abahlaliswa endaweni ezivalelweyo eze-quarantine.
Asithi abantu laba ababuyayo bevela kwamanye amazwe, abantu laba bafika befake kuma-isolation centers. Ku-isolation center leyi kwenzakala ukuthi kube lomuntu oyedwa mhlawumbe ole-coronavirus, okunjengokuthi bafika behlale nje njengokuthi ade bevele behlala njani, begade ibhasi eyodwa, besidla ndawonye, bephila ndawonye. Lokhu kwenza ukuthi begcine bethelelana le-coronavirus.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nobuhle Nyathi uthi ukusilela kwamanzi lamabhasi okuhambisa kumemethekisa umkhuhlane.
Amanzi asehlala amalanga amaningi engekho ezikotsho, abantu sitshona sibuthene ukuthi sikhamanzi. Ukuthi ungene edolobheni kunzima, amabhasi atholakala, abantu lapha batholakala khona, siyaminyana emabhenki. Okusuka kube nzima ukuthi umkhuhlane weCovid usedlule ngoba amathuba maningi.
Ikhansili yakoBulawayo ibalise amalokitshi agoqela iCountry Park, iNkulumane, iPhumula, iLobhengula emganwini ukuthi yiwo ahamba phezulu ngenani labantu abagulayo koBulawayo. Eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter lamhlanje, umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende ukhangelane lenhlupho ezikhona kwezempilakahle. Ethi kubalulekile ukuba abantu nxa belwisana legcikwane le-COVID-19 kube kuyikuzivikela. Lokhu kuzaphungula umthwalo wabezempilakahle. Ugcizelele ethi abantu bazame ngayo yonke indlela ukuthi bangabambi igcikwane leli. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.